kuhlelo lokuthi umhlangano we-UN General Assembly uzakuba uqala kusasa kodwa akusahambeki ukugcwele lapha omongameli bamazwe amaningi atshiyeneyo babuthene lapha njalo kulabanye abangena imihlangano kulomnye umhlangano oqale izolo owe Summit of the Future okuyikho lapho okulabe Zimbabwe labo abangenele umhlangano namhlanje sibone onguye umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe ngena umhlangano lo ekhuluma ke emhlanganweni lo
lapha ukhuluma ngomnumzana Frederick Shaba okunye ke kwenzakalayo kwenzakala
ngomgqibelo kulabade ebetshengisela lapha besimalo uhulumende weZimbabwe besithi kumele kwesuleke izijeziso zenotho ezethweswa abanye abakhokheli beZimbabwe bengabenhlanganiso yeDecember Toaster Movement beyibo akade betshengisela lapha ngomgqibelo kukanti ke kusasa kukhayelelwe ukuthi umhlangano omkhulu uzakuba uvulwa kukhayelelwe ukuthi unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-United Nations nguye ozakuba eqala ke ukukhuluma elandela ngowebrazil ukuthi ke umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ekhayelelwe ukuthi uzakhuluma engowesithathu njengoba sikwazi ukuthi lo yiwo umhlangano wakhe wokugcina engumongameli.
Yes, siyabona ukuthi umongameli emazweni angako kabuyi khona ngapho ibathini abantu nxa ukhuluma labo khona
abanye ikakhulu akade bebuye lapha bengabamele uhulumende weZimbabwe sebeqalisile ukuthi babuyele ekhaya sizokuthiwa abaningi sebebuyela ke eZimbabwe ngenxa yokuba umongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa engasenelisi ukuthi abuye kodwa eminye imihlangano lapha ade fanele ekhulume khona bekukhuluma omeleyo lapha ongumphathintambo obona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba umongameli ubekhayelela ukuthi ebekhuluma emhlanganweni lo ngolwesithathu asazi ukuthi ngubani ke ozamela ngolwesithathu ukuthi akhulume kulo mhlangano.
Ye okunye okuzaphuma emhlanganweni lo kuthiwani khonapho siyakwazi ukuthi kumele abantu be-Africa bethole i-Security Council sithi liyana lokunye okunye okulutshwane ke yikuphi
omunye okakhathesi esikubone kuphuma ikakhulu emhlanganweni owe Summit of the Future oyoqale izolo uphela ke namhlanje ntambama udaba olukhulu obelukhangelwa kakhulu laphana ludaba lokuthi amazwe omhlaba abambane asebenzele ndawonye ikakhulu kundaba zokuguquka komumo womkhathi siyazi ukuthi eZimbabwe kube lendlala enkulu ngenxa yokunganikwa esiZulu ngenxa yokuguquka komumo womkhathi ludaba olukhathekisa kakhulu United Nations kanye lodaba lwezimpi kukhangelwa ukuthi amazwe omhlaba kufanele amanyane ukuze uqedwe ke indubo ikakhulu ukulwisana okukhona emazweni lezimpi esezibulalise abantu abaningi kakhulu.